Katisi botawanta bangu 1023 i-operating leyi yenza elizweni lonke njalo siyabopha labana ababhemayo labana abathengisayo lama-deglot nama-deg parons. So sicela uzulu ukuthi asinikeze information njalo asithinte nxakuyukuthi amapholisa abeza umsebenzi ekumelanga ukuthi wawenze. Sicela uzulu asithele njalo amapholisa angikhona zizawabopha. I-operation leyi izasitshengisa ukuthi indawo ezilama-drug problem yiziphi njalo liyabona ukuthi indawo zama-drug kathesi zibamba umuntu wonke abancane abadala kuma-colleges kuma-secondary school kuma-universities thina njengeZimbabwe Republic sicela umuntu wonke ukuthi abambe lamapholisa ukwenza ukuthi lisane indawo ze-drug esazenza.